kusukela eqala ukungena embusweni kumnumzana uMnangagwa uthengisele ukuvula iZimbabwe evumela abantu bonke ubana ngabe siyakwana sibe ingxenye yemuli yamazwe wonke. Lokhu kuthengisele even kubuya kuma-election for the first time eZimbabwe after inyongane ngadisenzakala uvulile konke ama-observer team avela kubomelika ku-EU everyday I behind my disposal name khona kubona kuyimuthengisele naye akusona into kumele silufishe nxa lapho sithumbanisa khona sithengisele siphambanza laphana sicorrecte sihamba siya phambili khonakwana umoya okuthengisela ukufuna ukubambana lamanye amazwe obekungayenzakale ngesikhathi sikababa umuye ubaba uMgabe wahle adeyahlakutshele parents ekuthi wena Tony Blair wena keep England I keep my Zimbabwe. So ama-sanctions they are real and they're hurting the ordinary person more than those people that they intend to hate. Ngoba ubaba uMnangagwa uyangena kwilimousine yakhe lama bodyguard akhe achaya zihambele hotel afika adlikudle eNew York nakanye e-America yangkhona angithi. So uyabesithi wona umthagathe ngathi nxa ekwaniso ukufika aze afike right by your doorstep in America. So it shows that those sanctions are not targeted, they are killing the ordinary person. Ama-human rights ethu abantu beZimbabwe are being affected by those sanctions.
Baba Chabangu, nangu uyakhuluma ubaba uThuma lapho uthi hayi ama-sanctions lawo kuthiwo a-targeted kawa-targeted abulala isizwe aphambanisa lelungelo likaZulu. Uthini wena?
Ngiyamuzwa umfowethu uThuma uyahlabelela into efileyo. Into esivele sifile ayihlatshelelwa, iyagqitshelwa, iyagebhela ibhodi igqitshelwe, ingcwatshwe kumbe ilahlwe. Lokhu akwenzayo aya isikho. Ama-sanctions akhona and ama-sanctions izanu yiyo yazifakayo kuma-sanctions. Asoma-Americans abafaka ama-sanctions kodwa ngenxa yokuthi abalandeli isisekelo sombuso bayabopha abantu, bayabopha babaginya abantu, baye bafihla babafihlize babenzeni, yikho okwenza ukuthi kube lama-sanctions. Ama-elections ayenziwa, ayarigwa, izinto zonke zenzana ngazivalisa silanga lezeli yethona. So ama-sanctions asonto efakwe ngama-Americans izanu yazifakela yona.
Nanto udaba umnumzana Chuma, ye uyavumelana laye yini umnumzana Chabangu?
Ubaba Chabangu ngingavumelana naye kukhonokho ngenxa yokuthi bona sikhuthala ngingakuthi bona uyehluleka ukubona bona ubaba uMnangagwa bekumele anike i-chance lokusekelwa ukuthi into zonke azizamayo ziphuthe. Kuningi asekwenzile ku-positive abenzama ukuthi ngabe kuyalungisa isilinge i-living izini uku-realina imithetho in parliament and so forth. Kodwa ngenxa nje yokuthi bona bavele bale attitude abayasebeyithethe abasakuboni konokwana okuhle okwenziwa ngobaba uMnangagwa. Bona sebona okubi kuphela mtshokotsho but if they took time to really look at it bengingaboni ngayo indoda le izama ukuthi bona asibonisa nini asiyikhulumisa nini. Yikho izini ngiyakhumbula after election wazi wathi mnyangama uvulekile wazi wathi le chamisa is a part to play in this new dispensation, let's all come aboard together. Lokwana kuthi wona u-adrese e-United Nations eyo assembly singabantu abaningi asiwo wedwa, bonke abaningi abade sebe-adresa kuma-slots lana ngale ngananelela u-Boris Johnson sibile o-England la u-adrese almost an empty room we-Zambia la same thing. Abantu labana nxa bese-United Nations you must remember that they are also there to network and look at the other things and just sit in that auditorium and be listening to speeches. So now we think about that as a private meeting with whoever target the groups they might be having there. So it's nothing sinister with about that from in a banana by the kids who banana guma side room. I will go in there man inside.
Mnumzana Chabangu, isikhathi kasavume ungasigqibela uhlelo lwethu usitshele ukuthi uthini wena ngamazwi kababa uThuma.
Uthuma kakulanto ayithoyo ugida ezidakezela. Ungani uphila eEngland kumbe ungani uphila eAmerica nxa ephila eZimbabwe kakumelanga akhulume ngalindlela akhuluma ngayo. Lamhlanje abantu bathwele nzima, sesiphila nge-parallel market, i-black market, i-economy isisetshenziswa ngangasese, yikho lapho sesiphila khona. Kodwa khona kulo hulumende, uhulumende wakhona nguyonika futhi abantu, omunye wakhona umntanakhe, abanye Crock Motors yiyo esupplier izimota uhulumende, yibo abacontrola i-black market. So ungeke ukhulume ngomnangagwa. Umnangagwa is the worst thing to happen in this country. Umnangagwa even ngesikhathi sikaMzilikazi abaphila ngesikhathi sikaMzilikazi abazange baphile ngalendlela. Abaphila ngesikhathi sikaMgabe nesikaSmith abazange baphile ngalendlela. Le ndlela usibisele asikwazi ngemuva ku-18th century. So luthumo okhulumayo ungani kumbe kulomuntu omfake amajekiseni ukuthi akhulume kono kwakukhulumayo. Abantu balala phandle kathi sasilamagesi eZimbabwe sesipheka ngenkuni. Ilizwe kambe lizaphila njani ngenkuni umhlaba wonke athi kuyaba yi-deforestation. Akulamanzi. Abantu akula impuphu ikhwela isingabo 100 rand. Kuyini kono?